Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 12 kuNcwabakazi 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje bangamachumi ayisikhombisa abantu ababanje umkhuhlane we-coronavirus elizweni izolo.
Ngesikhathi sikambeki lengesikhathi sikamgabe babe kuchayela phansi ukungavumelani kwabo, but okwamanje sokusobala ukuthi the center does no longer hold, the MC is now tired.
Lanxa umongameli Mnangagwa eyalise iqula likamongameli Cyril Ramaphosa ukuhlangana labamabandla aphikisayo esithi akulalutho olubi olwenzakalayo eZimbabwe, ibandla likaRamaphosa ele-ANC lithi umumo wezombusazwe awumanga kuhle eZimbabwe.
Ibutho lakithi kumele kube libutho lelizwe, selibutho lolusu olulodwa.
Ilizwe linanze umsebenzi owenziwa libutho izolo ngesikhathi amasotsha esetheswa icala lokuhlukuluza uZulu esetshenziswa libandla leZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa 70 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,818. Ugatsha lwezempilakahle luthi bonke ababanjelwa umkhuhlane izolo bawuthole phakathi elizweni. Luthi njalo kulaba ngamachumi amabili abafunyanwe sebepholile izolo. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebephephile kulomkhuhlane selokhu waqhamukayo elizweni selikhwelela yaphezu kwenkulungwane eyodwa elamakhulu amahlanu 1544. Isibhedlela seMelika eseJohn Hopkins University sithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 20.1 million njalo wabulala abangu 738,266. Elemelika yilo elihamba phambili ngabantu asebefile la sebebanjwe lomkhuhlane lilandelwa ngele Brazil. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi konke kuhamba kahle eZimbabwe njalo akulakwephulwa kwamalungelo oluntu okukhona, ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC seligcizelele ukuthi umumo awukho muhle eZimbabwe njalo kumele kudingwe isisombululo. Obona ngobudlelwano be-ANC lamanye amazwe unkosazana Lindiwe Zulu utshele umsakazo we-ENCA izolo ukuthi ngombono webandla lakhe iqiniso ngeZimbabwe ngelokuthi izinto kazimanga kuhle ngenxa yezombusazwe ezimele zilungiswe. Uthe lokhu kuvezwa sobala ngabantu abafundileyo ababaleka eZimbabwe besiya kwenza imisebenzi engelasithunzi kwele South Africa. Unkosazana Zulu uthe ukuze udaba lweZimbabwe lulungiswe kumele uhulumende kaMnangagwa atshelwe iqiniso. uNkosazana Zulu wayekuqula likaMnumzana Thabo Mbeki esangumongameli weSouth Africa elaletha ukukhulumisana phakathi kukaMnumzana Robert Mugabe loMnumzana Morgan Tsvangirai ngo-2008. Inkulumo lezi zakhokhelela ekubunjweni kukahulumende wenkazatho phakathi kweZANU-PF leMDC. Amazwi kaNkosazana Zulu aza ngemva kokuba uMongameli Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF bevimbe iqula likaMongameli Cyril Ramaphosa ngomvulo ukuhlangana labamabandla aphikisayo. Vesithi akula kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo. Unobhala jikelele we-ANC uMnumzana Ace Mahashule ngeviki edluleyo uthe eleSouth Africa likhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo eZimbabwe. Amazwi akhe ahlangabezwa ngolaka olukhulu isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa. Umanyano we-African Union lawo wethule umbiko kuliviki ukhuthaza uMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uma ulalele ulandelela izinkulumo kuleke kusukele inkulumo kaMabhalane Jikelele kaKhongolosi lo Secretary for International Relations le reaction yezano through ongo oyisikhulumeli sabo uPatrick Chinamasa kuyatshengisa ukuthi kukhona ukungavumelani okukhulu okukhona okukhulu kakhulu kwenhlangano. Uzakhangela ngesikhathi sikaMbeki lengesikhathi sikaMgabe babe kuchayela phansi ukungavumelani kwabo, but okwamanje sokusobala ukuthi the center does no longer hold, the ANC is now tired. Lezano layo isinyamazana leyani inyathi elimeleyo, anything on site is now under attack. Uzathola ukuthi sebe attack uJulius, sebe attack uKhongolosi, anyone, and khonokana kuya kuthi ngisho ukuthi ubudlova babo sebebenza ku-anyone on site.
UMnangagwa lebandla lakhe leZANU bathi konke kuhamba kuhle elizweni njalo akula kwephulwa kwamalungelo okukhona. Kodwa sibone i-African Union kuthange ikhuthaza uMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo. Ubona ilizwi le-African Union lileta utshintsho na?
EAU is not enough ekuthoyo. They must be able ukuthi bebambe laba bantu bebathile ingalo bebathathele lokho abakusebenzisa ukuhlukumeza abantu. Kungangcono iZimbabwe ibe isolated ngamanye amazwe e-Africa than ukuthi bebehlala bezithi kwangona beyincenga beyimbambada. Mbona ngazathi isilonda esilobomvu ukuthi size sisile kasisililula futhi sikhanye kube buhlungu kodwa sicine ubomvu lobuyana buphumile, ngoba over 20 years abantu beZimbabwe kabakayiboni inhlalakahle. Over 40 years abantu beZimbabwe from Matabeleland abakwazi ukukhululeka, and balokhu besenza into yinye yokutshontsha abantu abayiqale ngama-80s ngesikhathi sombhuqazo.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleSouth Africa libikwa lisithi lizimisele ukutshengisela emngceleni weBait Bridge njengalokho okwakhuthazwa ngumkhokheli webandla eliphikisayo kulelo lizwe ele-EFF uMnumzana Julius Malema. Ekhuluma ngomgqibelo uMalema ukhuthaze abasakhulayo beZimbabwe ukuthi baphakame balwele inkululeko yabo, hathi ukuvumela ukuhlukuluzwa lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umalema wathi njalo ibandla lakhe lifuna kuvalwe isigodlo seZimbabwe eSouth Africa andubana uMnangagwa hloniphe amalungelo. Waphinda wakhuthaza intsha yeZimbabwe ukuthi kumele ibonakale ngezenzo hathi ngokukhonona ebulenjini kuphela ingenzi lutho olungaletha inguquko. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele omgcinisihlalo wenhlanganiso yeAfrican Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda.
Izizalwane zeZimbabwe ezilapha kwelaseSouth Africa zizimisele kakhulu ukubhikisha ngendlela esibuka ngayo. Sibona ngathi iy'nhlelo ziyaqhubekela phambili ezokuthi baqoqane ukuze babonakalise, babhikishe, bakhombe ukuthi cha abajabuli ngezinto ezenzakala ezweni laseZimbabwe. Okufana nokuthi okunye bathi bafuna ukuthi bakhankase ukuthi kuvalwe i-embassy yakwaleseZimbabwe lapha eSouth Africa. Uma kusuka lapho bathi bona kubukeka ukuthi kuseziqhubekake kube nokuvalwa okwemingcele eBeitbridge nasemesina. Lokhu kubonakala ngathi kuzobuchaswa ngamaqembu afana lase-EFF elika-Julius Malema. Sizile njalo naseButswana iqembu eliphikisayo nalo lisima nabantu laba beZimbabwe, abantu nje kuphela, ukuthi abantu sebekhathele ukuhlukunyezwa nguhulumeni wakuleli yazwe. Ngokunjalo sibona ukuthi abantu bakhanya bakhuthazekile kakhulu ukuthi babhekishe.
Njengoba sibona kulo hlelo lolu olwe-lockdown, njalo izizalwane zeZimbabwe eziningi zisithi azisebenzi, ubona ingani benganelisa yini abeZimbabwe ukuthi bayifinyelela emngceleni, kumbe iningi lizidingela imisebenzi, imali lokokudla?
Ngalesi sikhathi ayikho imisebenzi, abantu abaningi abakho emsebenzini. Kungakho sibona nje ukuthi nama imisebenzi ikhona, kodwa kubuke ukuthi mhlawumbe abaningi bazokhuleka ukuthi baye lapha yango. Bakhona lapha kwelaseSouth Africa, nezizalwane zakwaseSouth Africa azijabuli kakhulu ngokwanda kwabantu ababuya ngaphandle. Isimo kasisihlanga. Ngikhuluma nje ngomhla ka-29 August, kubuke kuzabe kunombhikisho omkhulukazi kakhulu ozobe ulwisana nokuba khona nokugcwala kwesizalwane zamanye amazwe kulelizwe. Kungakho sithi isikhathi esikusona sibona ukuthi abantu bazoya kutholakala izindlela mhlawumbe ezokuthi bayafika ukuthi babhekishene emngceleni. Kanti-ke mhlawumbe into engaba yinkinga kungaba yilokho ukuthi kuzabe kusasene-lockdown nemithetho le eyenza ukuthi abantu bangahlanganyeli, kungabi namaqembu amakhulu abantu. Yikho nje kuphela okungaze kuphazamisa abantu.
Imbono ithini khona ngapho ngodaba lwequla leli ebelithunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa elingasahlangananga la mabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso yesizimele?
Akubaphathanga kahle abantu kakhulu. Kanti ke futhi bayasho naphambili ukuthi abantu ayikho into etheni akade beyibhekelele ukuthi ngaphuma kukho lokhu, ngoba abantu abafaka njengodokotela uMfamadi uke wathunywa phambilini ezweni laseZimbabwe ngabo 2007 kusiya ku-8, kodwa akazange eze nento ephathekayo. Ngakho abantu bevele bengamthembi nje ukuhamba kwakhe lapho. Kanti futhi besokuvele kuqalile ukuba ney'nsolo ney'nkulumo zokuthi umama ubaleka mbethe uyihambele ukuthi ayobona nje umfowabo ngoba euyena ongu-ambassador. Kusesenjalo abantu basafuna ukuthi beze ukuthi umbiko obuya lapho uthini. Abantu abakaqiniseka bakazi kahle ukuthi kwenzakale ini, ngoba kungenzeka ukuthi ukusuka kwabo bekungaphezu kwamandla.
UMnumzana Vusumuzi Sibanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa, i-African Diaspora Forum. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Izolo ilizwe linanze umsebenzi owenziwa libutho ngesikhathi amasotsha eseteswa icala lokuhlukuluza uZulu esetshenziswa libandla leZANU-PF. Kodwa umholi webutho uBrigadier Philip Valerio Sibanda utshele umsakazo weZBC ukuthi ibutho leZimbabwe ngelesizwe sonke hathi ibandla linye. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra uMnumzana Strike Mkandla.
Ibutho leZimbabwe njengoba usazi Chris libutho elabunjwa ngamabutho aweZaphu iZipra lamabutho aweZanu izandla lamabutho awe Rhodesia awe ngaphansi kuka Ian Smith. Now njengoba kunjalo nje kuthi ukuthi umbutho kusiya ngokuya kumelanga ukuthi ngabe ngumbutho osebenzela ibandla elilodwa, kodwa ngesimo sakithi kuyenzakala ukuthi amabutho angasetshenziswa ngendlela eqondileyo. Njengoba uyakwazi ukuthi langabo 1980 khonale igugura hundi eyenziwa yi-5th brigade yebutho leZimbabwe yabulala abantu emathebeleni, kanti-ke abantu akumelanga ukuthi babulawe ngumbutho welizwe nxa ilizwe lingaphansi kokahulumende ongasiwe wamabutho kodwa nguhulumende wamabandla.
Bakhona asebecabangela ukubana ibutho leZimbabwe lisekela uhlangothi lwebandla leZANU-PF, kodwa sona isekelo sombuso sesithi ibutho kumele livikele isizwe. Ungathini wena ngalo?
Umumo wakithi njengoba ngijilo lapha ukuthi sokujwayelekile ukuthi sicabange ukuthi ibutho libutho labantu ababusayo, libutho lebandla elibusayo. Ibutho lakithi kumele kube libutho lelizwe, silibutho loluhlu olulodwa. Yikho kuyabe kuyikusebenzisa ngendlela engayisiyo kusebenzisa ibutho lelizwe njengebutho lebandla elilodwa elibusayo okwakhathesi kuyiZANU-PF. Izaphu njengoba usazi uNkomo wasebenza kanzima elwela ilizwe leli, wayengalweli ukuthi ibutho libe ngelezaphu, wayelwela ukuthi kube libutho leZimbabwe elivikela wonke umuntu elizweni, elivikela njalo ilizwe lonke nxa lihlaselwa ngamanye amazwe, hayi ukuthi ibutho libe libutho futhi elithunyelwayo linikele phezu kwabantu.
Yona indlela ephilwa ngayo ibutho, ikakhulu sikhangele ukubana bahola imali encane njalo labakusebenzisayo khanya kungeneli ngenxa yama-sanctions. Ungathini wena ngonxa ukhangele ibutho ukubana ibutho eliqinileyo na elingamisana lamabutho akamanye amazwe kumbe abahlamu?
Mnumzana Gandhi uthi wena ngombuzo wakho ibutho kazikholi ngenxa yama-sanctions. Lokho kayisilo qiniso ngoba imali iningi kakhulu kuleli lizwe engaphathwanga kuhle engaholisa amabutho nxa umnotho welizwe uphethe kuhle. Nxa kulobusela sekuthiwa yi-corruption obuningi, akusoze kube le mali engabhadala amabutho ngoba imali iyangena ezikhwameni zabantu ababusayo. Abantu abasebenzayo abanjengamabutho benza umsebenzi onzima angaholi kumbe ahole imali engaphansi kwentengo zezinto ezitolo zokusebenza izimuli zabo ukuthi zihlale ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Strike Mkandla walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra. Ubekhuluma lo Chris Gande we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi umsakazo weZBC wazise izolo ukuthi kulezisebenzi zawo ezingamatshumi amathathu ezibanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Inkundla yesayithi yona ithi kulezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa ezivela eBinga ezibikwa zibhubhele kweleSouth Africa ngemva kokunatha utshwala obucatshangelwa ukuthi bebuletshefu. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njalo basakazi weStudio 7 limuPeter Robiti. Mna ngiyazibuza ukuthi kanti kulezi nsuku ngiyasenda ama-odiwet abala uhamba njani asikwezwe sakazwa emsakazweni. Thina ngapha sikhangelane lenani iCOVID-19, kodwa ke into enkulu yindlala. Abantu mbona ngani into ebenza banyakaze yindlala, kulalutho abantu vunayo emasimini lasitiki kuba into esihlupha esigabeni ukuthi abantu bangahlali endawonye indala sibili yikho sicela abantu bakunazelele kodwa noma behamba ukuthi khonoko abakutshela ukuthi bazivukele ngakho babe yikho bakubambayo ngoba umkhuhlane uphala lamapolisa abophayo ungalala ungasekho emzini wakho ususe-quarantine usukuvalele khonana ukuthi uzadishaja kumbe njani kuyazi unkulunkulu ngoba ungagcuziya emathuneni okukhulu ukuthi uzibambe ungahambeli into engekho ngiye enhluphombikelela usimeyoni sadika mthethani utsathe mongameli mongani nonoza ulaki ngithi linjani nobonga ndiziphathe ukunyakaza ungalalapho yakhona pastopcas be careful umkhuhlane uyabulala nokawudlali wonke umuntu ahlale ezindlini lindlandele ligeze izandla kakhulu libe ngabantu abasmart lizezele impilo yenu akwezola bani ngoba uyahamba ma ungazitethisa
njani basakazi bakastudio 7 siyabonga lokho okwenziwe ngubaba uRamaphosa ukuthi abe nequla likhiphayo ukuthi lizobheka into ezenzakala ngapha ngaseZimbabwe kodwa asimthembi kakhulu le ubaba uRamaphosa ngoba ibanda leli libusa ngaseSouth Africa likhanya ngazathi liyadlelana nalaba abantu abahlukumeza abantu la sibe sifisa ukuthi ngakuthunywe umuntu onjengomohlanti kumbe ngakuthunywe umuntu onjengasebandleni likaJulius Malema kumbe abeDA ngoba yibabantu sibona ngathi bangasilungisela izinto ngcono kulalabo abahamba empini babambisana lalabo abayizigebengu zalapha ekhaya asazi kodwa sicela ukuthi uJulius Malema sitsho ukuthi sithembele kuwe ndoda siyacela sibili ukuthi ufight very hard ukuthi upushe uRamaphosa ukuthi alungisele into le siyacela sibili kakhulu le DA ukuthi lincedisane labo babu inkhamba
njani basakazi labalaleli baka Studio 7 siyabonga inkosi ngokuhlanganisa siyabonga njalo ngosuku lwamaqhawe lona lolu lapha abantu abaphuma khona besiyalwela ilizwe ukuthi lilizwe likhululeke bengakwazi ukuthi bazathola singena kwena leyi viki asikwazi ukubana kuyini okuhle sizahlangana lakho esikucelayo njengabantu ukuthi abantu uJoshua 1 abantu kumele bame isibindi bathembe enkosini bangathembe emuntwini ngoba umuntu uyatshintsha bathembele enkosini ukuthi izabakhulula kuzinhlupho zonke ababhekane lazo futhi abantu ababe lothando omunye komunye bazwelane amasosha ahambe empini ukuthi wonke umuntu akhululeke ngenxa khonokho abakuhambelayo kungakhanyi abantu kumele babe lethemba ukuthi one day kuzakhanya abantu kumele bathembele enkosini ukuthi iza kusikhulula kwelinye ilanga singakuthathi sonke sikufake amandleni ethu sikufakele ezimpilweni zethu ukuthi hayi sizazikhulula sonke bakhona abantu bakankulunkulu okumele bakhulekele abantu ngalesi sikhathi sokuzi ngiyabonga msaka
ye sanibonani basakazi abahle ngokholo langethemba mina lithemba ukuthi yaphila khuluma noMilton Ngwenya la eGoli mina nje into engihlupha kakhulu isimo esenzeka ekhaya ngendlela engibona ngayo ngibona ngathi abaholi bethu abezana PF angiboni ukuthi bayabona ukuthi siyahlupheka kanti kuza kanjani ukuthi sonke isikhathi abantu bangamatsha bengaphathanga lutho besokukhitshwa amasosha kuthiwe amasosha alimazanga muntu mase bebuzwa balibona amasosha alimazanga muntu akwenzani vela amasosha ebantwini abangaphethe lutho besitrike ngoba ukusitrike kulilungele le-constitution ebantwini izano PF yiye kubusa abantu bezimbabwe ngenkani sokuyehlule from 1980 ayikho into eyenzileyo so ayikudede labanye bekubonakale nabanye beke bezame nabo abayeke ukukhuluma sengathi ezimbabwe akunankinga kunenkinga enkulu kakhulu lapha eyokuthi bayizehluleki
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe selibengela kuqala ukulungisa ijekiseni yokwelapha umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa ezinye ingcweti kwezempilakahle ziyakusola lokho zisithi leli jekiseni kalivivinywanga ngokugcweleyo kwabonakala ukuthi ngempela liyasebenza. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zitshengisele kwele mali izolo zisithi umongameli walelo lizwe kumele aphume embusweni. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Oza ncintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo lamademocrats umnumzana Joe Biden izolo ukhethe unkosikazi Kamala Harris onguseneta njalo engumuntu omnyama ukuthi abe ngumsekeli wakhe. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngabanye abansundu labesifazana ikakhulu abebandla lamademocrats. Kodwa umongameli Donald Trump utshele intatheli zindaba ukuthi kaboni unkosikazi Harris ephathisa uBiden ukuthi amnqobe ngoba engumuntu olembali embi egoqela ukukhankasela ukukhutshulwa kwemithelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Inyathelo lokukhethwa kukaKamala Harris njengerunning mate kaJoe Biden yinto eyamukelwa kakhulu ngabantu abanengi lapha eAmerica, especially abantu abansundu. Into e-historical le nguye umuntu wesifazana okuqala eAmerica ukuthi abe ngu-running mate for i-vice president, and then okwenza futhi kube more specially ukuthi ngumuntu omnyama. So into ekhangelelisiswe kakhulu ngabantu abaningi, bayithokozelela kakhulu ngoba iyatshengisa ukuthi labo abantu abamnyama balayo i-opportunity yokuthi babe especially abesifazana ukuthi babe ku-top leadership elizwe leli. So into ejabulelwe kakhulu ngabantu abaningi, I think uJoe Biden wenze i-choice enhle kakhulu ngoKamala Harris ngoba ngumuntu ole experience ku-Senate and le msebenzi yakhe abeyenza in the past public prosecutor. Interesting is ukuthi no uyathakazelelwa kakhulu ngumuntu ole experience, njalo i-choice enhle kakhulu leyo.
Umongameli Trump ukusolile ukukhethwa kukaKamala Harris esithi ungumuntu olembali embi kakhulu ongasoze amncede uBiden. Umbona esenelisa yini ukuhuga abantu abansundu la besifazana?
Sibona choice enhle kakhulu for Joe Biden ukuthi akhuthazise abesifazana labantu abamnyama ukuthi bayevota. UKamala simbonile ngesikhathi kurunwa ama primaries ama Democrats ukuthi umuntu obele support enengakhulu ebuya from abafazi la kubantu abamnyama. So sikhangile kakhulu ukuthi uzonceda uJoe Biden kakhulu sibili ukuthi adonse abantu abamnyama labesifazana ukuthi babuye bazovota. Isupport layo enkulu sibili ngoba ngumuntu owaziwayo, I think name recognition yakhe ikhuphukile le performance yakhe kuma debate ama primaries awe Democratic presidential nomination kwatshengisa ukuthi ngumuntu okhaliphileyo kakhulu njalo ngumuntu ololwazi.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa ababanje umkhuhlane we-COVID-19 izolo bakhuphula inani lasebefunyene belo mkhuhlane lo laya ku-4,818. Lanxa umongameli Mnangagwa yalise iqula likamongameli Cyril Ramaphosa ukuhlangana labamabandla aphikisayo esithi akulalutho olubi olwenzakalayo eZimbabwe. Ibandla likaRamaphosa ele-ANC lithi umumo wezombusazwe awumanga kuhle elizweni. Ilizwe linaze umsebenzi owenziwa libutho izolo ngesikhathi amasotsha esetheswa icala lokuhlukuluza uZulu esetshenziswa libandla lezanu PF. Kwanele Mthwakazi likumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni kusasa njalo ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.